Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indikimba yendaba iyona le ukukhangana nento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela.
Amapolisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosi amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakoBulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizachithelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokufana babo sokwesibili balengozi ukuthi bathathele iy'mpahla zabo, okwesakule ngozi yamanzi ebhashi ukuluze ithukumezo ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Tamuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF eMathebelele North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebelele North, njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma la ngabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala, ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imikhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela, but sesikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi. Sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esihle siwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, kusho ukuthi ngase bethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla ehlukeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrata entweni into zemasimu, ebe ngumuntu okwanisa ukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least ngakuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. khona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobunenge babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba endaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha ngabakwanise ukuzisebenzela ngabasidingela imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali ukwanisa ukuthi benjani besiphilise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano kubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ingomunye walabo ababekhona kuyouth league ZANU-PF so ngesikhiwa sabe sithiwa khona ngama-retired youth njalo sithi futhi njalo esivuze sibonise abana wethu laba abakhulayo ikakhulu vela these days kulalaba abakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as a senior youth to guide them babonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikhulile I am now 43 kulabantwana esa umuntu nami my first born she will be turning 19 kathes ungomunye wabontanga abafuze bebone lo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lami so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi layo uthi hashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo so sikhangele ukuthi abantwana omntana abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi nguhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oweZANU-PF
lo ke ngumnumzana Thamuka Nyoni owayengumgcini isihlalo ogatsha labasakhulayo kumandla leZANU-PF eMathwebeleland North osengumgqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhonale eLupane kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470. Izolo umongameli Emerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama-rehabilitation centers. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane.
Akuthandabuzeki ukuthi umqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezi dakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ube khuluma labontanga ebaqongosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende akuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bebalekele lezo zinto so kuyatsweleka ukuthi uhulumende adibane ngqo leqinisa lokuthi laye ulomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngumongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into esisabalele kangaka iqedwe
umongameli mnanga kwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapolisa emingceleni yelizwe ungathini ngaleyo miza
ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma-border post kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bonabo abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo uza fumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende bale protection bavikelwa kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le elupane Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company iZETDC zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding yabo. But uhlobo esabo ukuthi abasinike isikhathi babasinike esingathi yena lihlelo licacayo esingathi i-timetable ukuthi hhayi bahamba kulesi sikhathi kube kule khathi bahamba nje. Khonokho kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathina sibe ngaleyo ndlela. Thina ziyakuthezi kwaloko sihlaba abandlela ababhadala ama-load limit abalamafiki. Abantu labanamagesi ahamba for almost 16 hours. Enzala amagesi engekho abantu abanangayinganikela sosale babhadala imali ezenileyo. Ilesipho futhi loleyo. Njalo sazela ukuthi kulabaabo masho baba yena ndibana bathe ama-generator balokuze konakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi balahlelwa izinto kwezinkulu ngoba okunye sokonakele usebekhona phana emafrijini into engasathenteki so zona lezi zinhlipho njalo sikhangele ukuthi abazathi kakhulu omama kuyabathukuluza abathi bathe bephuma ngenxa yokuyabula amagesi embeligari siyadinga inkulu one wokuqala babo sokwesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethabo le ngozi yama-rep ashukuluza ihlukumezo ngabantu so sithi konke lo ngumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi izesa thina icace iseletanilezo icacayo ukuthi iwathi ende amagesi ahamba esikhathi eside akuya esikhathi eside yikho sikudimandileyo lokho kuze sokuthi loko sicela kulungisiswe
batheni bona abaphathi ntambo bezesi
kulobaba owezele eHarare okuthiwa ngu-enjiniya Mhlofo othena uhlupho lwamagesi ubona ngathi in the next 2-3 months luzaba sekucineni kodwa-ke abantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi kuyabe sekuyiso singena kuwinta nesikhathi sewinta sabaza abantu abaningi amagesi awa ngenxa yokuthi kuyabe zetopqala so kuzananzela ikhona kwabantu abakhulu ukuthi yokuzenzakala khonoko ngobathithinta izesa akusala ngimelele thina sibe size siyidinga ukuthi ngani lo sipho siseyona izesa ayibuye kithi icacwa ngey'nhlupho zayo kodwa ngesesikhathi kuyonale i-2-3 months abayitileyokuthe ingxenye kuzaba ngcono kodwa wakathi esethina impendulo esale bakwenze ukuthi abasiyi-timetable and sakithi asifundi ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwedlula amahola amane ngelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee so-ke siyabaphela i-timetable bakoti between 2 hours to 4 amagesi ahamba aphendule masebenzi abantu bancediseke
olunye dubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona into intambo ezekhopha ziyanjonzi ke la kukhuluma khona kuyini kungxoxo yenu lapha
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bonabo abakhala lethonda amakintambo zamagethe ezekhopha siyakhole ukuthi umuntu lolwazi indaba zamagethe ngoba lalwazi emelisende bavumala ukuthi hayi iqiniso sibili namanye amalaya abakhathe yiba mawukhala bavumile hayi lawo amanye abalethanda kodwa esikutholileyo esingakubele singakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imeseni yamalayisensi ukuthi abantu benzeukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe iminiselo sikuwa bathi bona abantu banele amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigensa ezikhandi kodwa ngakhanyela ezimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asikakhambani emayina ikhopha so bathi bona bezesa ikho kuhluphayo lohulumende sibenengezile okuthiwa ikhaulanaokuthiwa ijogo engenza uhulumende la i-security personnel sokuyangizi bathe ukuthi amalayisensi laya wakhupheni liwawithdrawa ebantwini ngoba yiwenza utshontsho xa uzathi umuntu uvumekahamba ayeot ikhopha yena vele kungela mayini ekhopha labo kuhamba njani so ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiakwezitambo iyahlupha kodwa fanisitaf ukuthi sabazilathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha ngafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi utshontsha lowume kodwa lo hulumende layo sithe thina kasikhangise ukuthi awithdrawa amalayisensi la abantu abanikiweyo ngoba abantu labanasela ikhophe lelayisensi ngasabopheki kodwa umbuzo ukuthi leyo khopha uyaligesi yakhe.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba isehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota oledelimitation ukuyadindwa lube yi-government gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Songa konke nje likwenzayo. Usitshela izindaba mihlala amalanga. Siyezwa musi. Kula madoda la ahlala emakhara njalo abe CCC. Mina sengicabanga ukuthi amadoda la ngokwabo ngemqondo yabo vele ngokuzisa kwabo sebeyibuzele lo khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenzela abantu ikakhulu endaweni yasemandebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyikuthi amadoda ayafaka abantu abawina kobulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho benze ilutho bethi mabengenzanga lutho bethi bona yigazi izanu yiyo ebanindizelayo njani bona bewinyile ibhajethi yaphuma for ubulawayo ibhajethi le iyakuphi isingasasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izihlalo cha bantu bakithi singazodlala musa lingalinge bantu bakithi livotela o-CCC lelo qembu o lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze bekufa onke befuna ukubephikise kuphela ngoba kusizani manje ukuthi uthathe isikhundla uqede lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela uncindezela kanjani ukunyiza amandla wonke ukuthi ibuza wehluke kuwubuza bantu bakithi i-MRP yikusasa labantu vukani bantu besezindebeleni vukani bantu basemathebeleni wonke nje
siyabingelela emsakazweni sabonga kakhulu ngomsebenzi siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi iy'ngane zisezibulala nazoda esikolweni ngoba kungela abazali abazali baphelelwa imisebenzi elizweni izanu p f yehlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi bahamba bafuna umsebenzi amazweni bashiya iy'ngane zoda izanu p f government ihlala isehluleka ufaka umthetho wokuthi esikolweni iy'ngane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani lose zisele zoda uswazi esikolo kumele lube khona zithole uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusela abazali abazali abekho namaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa uma zisenza okuphuma endleleni labantu nje manje akusela mntu obotshwayo kumpunzi edlemini omunye obamba inkunzi uyabamba ohijacka imoto yabo hijacka owenza noma yinto ayithanda uyayenza as long as so umntu we-opposition opposition uyawathi kabotho amapolisa kamnanga kwabopho umuntu opposition kuphela umthetho oseke kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe mabe siya ku election befike be rige manje in 5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe ke sicela ukulibuza lina madodezana uPF Lift Gaul ukuthi i 5 years enye lingayithatha zobe zinjani ingane zethu lebe linjani lelo lizwe lelo emadoda sicela ukubuza ningasiphendula yini kodwa ngabe thiwa ningasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
Studio 7 salibona lonke elaleleyo hey nangapha komnyama ubambile emakhaya lapho isirojo khona izano iroba ikisikiti yakuyakukathekisa abaho amaholi bomdabu iqamba mangenzela amavoti roba sombe ngicela abantu bakithi batothi sebegugile emagangeni lathi sebazali babo sagugile emagangeni philana lempilo embenga lize lalela mpilo yabantu bethu sivoteleni ku-3C sizameni ukuthi sikhululiswe leli ngoba hayi zano kuzano sedakeni oluzima olungaziwa ukuthi siyasenze njani kodwa ke ithemba lelinalethemba ukuthi masingalokuzima leli qembu likajamis singabe ngcono sizameni amandla wonke singarojwa sinduna la masebhuku lawo abanikwayo bona izimali thina sihlupheke yabona
Studio 7 basakazi bethu linjani intanje lonke hayi sibonge nje izindaba elisethelela zona sibonge impela sithi lihlale liwambe njalo izikhiphe ezinjalo zitshisa Studio 7 hayi siyabonga mpela angizwile indaba ka-Emerson Mnangagwa le kuthi ubise lubhane ha akula nto ozayitshila abantu khona ngale lubhane akula nto ozayiyenza ebambekayo kumele ukuthi abantu belubhane bese bethi hayi thina sifuna ukubuza ke kupresident ukuthi ora k president njengoba usubuyile lapha ukuthi uzoselebrate emgabe day sifuna ukuthi usitshele oku-1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokho elathatha umbuso ikuyini kona fanele ubhane izitalata zifila kula zibhedlela apha izikolo ngamanguwanguwa kuyafa akula nto ebambekayo basebenzeni vele kahle kahle umuntu betshela abantu into ebambekayo bengakhona ukubuka bezoselebrate amabhelide abantu abafayo bekuwela nto abayitshela izakhamizi hayi le bhedi kamgabe vele iselebrethwana umuntu osowazifilayo lo hayi why kukuthi kuyaselebrethe amabhedi akuselebrethe obonikita mangeni ojezethu ziyaphapha emathebeleni ngapha ngale emasonaleni ke kuselebrethe abomgabe ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabwe zonke izinto zihamba ngifie and fie njalo wonke umuntu akula mhlobo obandlululwayo ma kuselebrethe abomgabe wabonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engaselebrethe ukuthi kulobandlululo phela lapho
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlakalisazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke ngabantu beyathola bebuthelelwe lupane besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi modlani 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi bazibuye bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokhu elibhizithwa lisetshenziswa ngingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwa lisiyatshela into ezingasebenziyo imgwaqo yelupane khwapho sokugcina amapetroli lisiyakhona eminye vele kakusabalo angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu oyamselebrate umuntu wabulalisa abantu nge-guground erephisa abafazi esenza yonke into utshona ukuqoqobela usithi ujabulela umgaga libulima lokhu
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalaleli abahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lebantu njengalokhu okukhulumayo kungumthofingolovana sibanda enkaya izano bakithi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifize abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina ntoke ngikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabi ngamaqembu qembu izasehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba okunje siyahlala sibuswe yiyo kuphela lonke nje singayihlukana omunye ufuna ukubusa omunye ayifuna ukubusa omunye ayifuna ukubusa sibalutshwana kangaka yisicelo sami njengesikhangeleyo singaze sithini but izasibusizana siphathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshe west kwazi baboshwa nami engithi ngiyakhulula le nto lena ngasiyayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani lezano yomzwa lo president ukhulume into zakhe siyale ebulala ilizwe liqedanya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawula ake likhangela abantu bakini omandebele muntu bahlupheka njani bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye kustudio 7 Studio 7 njani lonke basakazi be Studio 7 labalaleli siyazizwa siyindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithule nzima sibithi ngezanu ngoba hey akunzima lokho ekwenzeka kithi lapha yethu sika sizwa wonke wonke ayisakwazi ukuthi senzeni.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale enyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kaMongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elemelika lizakupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Muringai.
Hayi, sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster, ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekileyo is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries, ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banikwe insimbi zokulwisa ngamanye amazwe enjenge Europe, Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo, they are with them behind. Ngoba siyakwazi ukuthi America is the number one country in the world when it comes to military and economy. I-China nganto asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khonale kwele Ukraine abebandla lama-Republicans. Ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na?
Esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting. La lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka-2024 ngoba abantu abaningi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi ungathiwa sekhulile kumele ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma esicingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso singasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo elupane eleRobert Mugabe National Youth Day, abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lingasibamba njalo lamhlanje ntambama ngo-half past seven.